Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 12 mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla eliphikisayo le TCC athi wona akazange ayeda le parliament namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamafika amabili.
Ngeke kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asaze ngeke kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nxa engakwanisi ukukhulumisana lenkunzi lezi ezimbili ukuba ke ngumlamulankunzi kunganceda.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhayelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esifana nokudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho leHamas. Ukanti umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana owehlangananisa nganayi World Tourism Expo wechumi lasithupha uqalile namuhla koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla eliphikisayo ele TCC athi wona akazange aye edala leparlamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Amalunga awe TCC atshengisela ngale indlela ekhonana ukuthi kwakungamelanga osomlomo wedale leparlamente umnumzana Jacob Mudenda amukele ukucotshiswa kwabanye babo kuleli dale ngozithi ungunobhala jikelelo ebandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. UChabangu ubikwa eselobe einye njalo incwadi esithi uzaxotshisa bonke abaphatheka kulokhu kutshengisela okwamaviki amabili. Amanye amalunga awe-TCC awedale leparlamente umnumzana James Timber, Morris Ridzai, lonkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa babikwa beye edale lamhlanje ukuyachiya incwadi kumdenda emtshela ukuthi akachiya nalomkhuba okube elalela okulotshwa nguChabangu. Imizamo yokukhuluma lomdenda yehlule ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngale incwadi elotshwe nguChabangu labe TCC. Kodwa ke okhokela iZANU PF edale leparlamente umnumzana Phuphurayito Garepi utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa ngamalunga weTCC kuyayangisa. Ngakwelinye icele okhokela amalunga weTCC edale leparlamente umnumzana Amos Chibaya uthi kuyadida ingqondo ukuthi umdenda ulalela ukuchiwo nguChabangu kodwa engalaleli okuchiwo inkokheli yebandla lakhe ngoba uChabangu engayisiso sikuphatha amandla sabo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi ukuqhubekela phambili ukuxozela kubandla le TCC. Umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana ohlangananisa nganayi World Tourism Expo owechumi lasithupha uqalile namhla koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair Hall. Kula mankampani ayedlula amakhulu amathathu abukisa imisebenzi yawo kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lumbukiso ulamankampani angamakhulu phose amane 375 abukisayo amankampani langasuka kwamanye amazwe angaba ngamachumi amathathu lanye agoqela awakwele Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, Burundi, Rwanda lamanye. Unkosikazi Winnie Mchanyuka umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uthi uqhubeka kahle umbukiso lo.
The uptake has been amazing. We have 375 companies that are exhibiting.
Umbukiso wesangana isanganani isiqalile namhla wobulawayo. Silamankampani ayi 375 abukisayo lamazwe ayisithu.
The biggest space from the foreign exhibitors was taken up by South Africa.
Umnumzana Vusumuzi Khobeni ongusomabhizimusi obukisayo ngaphansi kweSouth Africa uncoma abathengi abasehlanganani sanganayi 2023.
Sanganayi isilethele ama international buyers equality ephezulu and usuku lwethu lokuqala kodwa it seems, you know, although uslow kancane kodwa abantu esike sahlangana nabo izinga labo lithe ukuba phezulu.
Unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe Investment Development Agency izida uthi kusasa bazasungula okusemthethweni uhlelo lwabo olutsha olwebulenjini lokutshala imali.
Iplatform ezotshwe yizida izasetshenziswa ngabantu abaningi abamabhizinisi awe-tourism eZimbabwe ubana nxa bene-land kumbe banamabhizinisi abo angenamali bebe besehluleka ukuwaphakamisa. Bengawafaka ngeplatform yezida sesizabadingela ama-investors okubametsha lawo ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu ozainvesta uzafaka imali kumbeni uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe uzabaphakamisa ngokwenza i-contract yokumaneja ibhizinisi yakhona.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inani labatshala imali selikhuphukile.
Investment izinto ziqhubeka kuhle. Sibona abaningi izethekeli zethu zilesifiso zijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe. Basikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency. Siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba, ku-tourism sector, ku-manufacturing sector njalo.
Gatsha lukahulumende olubona ngomsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe lonyaka usungule umbukiso wamankampani endizamtshina. Abalolu gatsha babika ukuba usukela ngomnyaka ka-2017 iZimbabwe yayile ndizamtshina ezisuka kwamanye amazwe ezilitshumi lanhlanu. Lonyaka sezingamatshumi amabili lantathu. Bathi bakhangelele lokuthi inzuzo yemali ikhuphuke ngoba ngo-2017 bathola ibhiliyoni eyodwa. Lonyaka sebethole amabhiliyoni amathathu. Inani lezethekeli bathi bakhangelele ukuba likhuphuke liye kuzigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million. Umbukiso wehlanganani sanganayi ulenhlelo ezehlukeneyo ezihambisana lombukiso okujonywe ukukhulisa amabhizimusi njalo ugqitshwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza yezombusazwe ebhekane lelizwe labo khathesi ngaphandle kokuqhutshwa kuphela kokhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo nokusetshenziswa komthetho, amapolisa, amasotsha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu, uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke u speaker of parliament usethatha nje incwadi eyi fraudulent letter incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uyithatha izinqumo ngaleyo ncwadi
unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe wakhathesi zadalwa iZANU PF ngakho ngeke zilunge iZANU PF ilokhu isasekhona
into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe ungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi silwisane leZANU PF sikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle
ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi
indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi ikhiphile i-report yayo sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene kube yibo mhlawumbe abafaka i-ZEC o ama-observers phambi kokuba yaseyokhethweni mhlawumbe ushintsho lungaba khona
umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele-e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli
abantu baphalele bephume thina even ama small parties siqalisele ukuthengisela igovernment ukuthi siyakhala njengoba ngubethu inkinga esibonayo kwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba there's so much fear
omela ibandla leZANU PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano lobanje ubenxusiwe kodwa kumkhokheli walelibandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi uza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende omanyano kabakhohlwe baphinde ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe Imele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esibona ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho eleHamas. Umfundisi uSeni Sibanda, ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uxoxa leStudio 7 ngalolu daba.
Liyahlupha ngoba lingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israyeli awe-Islam angathina ethela ikakhulu i-Israyeli ingangena eGaza kufe abantu abaningi ngikubona kusiba yingozi njalo siyananzelela ukuthi i-America inesifungo sokuvikela i-Israyeli ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi kungenele elinye ilizwe lihlasela i-Israyeli ngakho-ke bebona iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi
sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika umnumzana Blinken esiya e-Israel lokhu likubona njani
engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asazi engcene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nga engakwanisa ukukhulumisana benkunzi lezezimbili ukuba be umlamulankunzi kunganceda ngoba nxa i-Israyeli ingazintezeli ukuthi engena ingangena eGaza ngoba mbona ingangena eGaza yikho kungonakala izinto eziningi yindawo encane elabantu abaningi njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khonaphana eGaza abacatha kiyo nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imithini enkulu kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungacina kudiliza izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu bechumene sithi siyakwazi impileko ilothi iqhubekelwe kweminyaka eminingi kakhulu njalo siyakwazi ukuthi ivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo njalo-ke nenzondane bekhona abantu belelwa umhlabathi azisonke ukuthi ingaqalisa ngeke yaphela amasinya yingozi engaba khona angikubona ukuthi kungaba yinto elithwana singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iyezama ukubamba abethi kuthola ababe-Hamas abamelana nayo kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminyene nayo akusoke kube lula njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpi
lo ube ngumfundisi uSenis Banda exoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Abokholo lwesiMoslem eZimbabwe bona bakhuthaza iPalestine ukuthi ivunyelwe ukuthi ithole inkululeko yayo ukuze kumiswe impilo. USheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe uxoxa leStudio 7 eseHarare.
The situation now has gone worse, and Shahita with my innocent life. Shahita say, I think one very innocent, including Ranawadiki, those who are tired, very defenseless, and so I will completely call for the complete
Mumogates or Samanga Woodley, or so Bangalow for Band, Abangala Kala, Ukokala Bandan, Abangan, and Aves Fazani, Abangan, the Sugus Vigela, Ako Retina's Kutaza Woodi, Messa Impi, Gubelutula, the Lilizale Palestine, the Tolos Buse, Mundoonke, Abel Lizelake, Israel, Imeyota, the Palestine Layo, Imeyota, Inchala in Telamanga Mazuti, Abbe Palestine, says Ansia Africa, Abbe Sia Tolos Busoayo. Kodwa isozo zikhululeke ngoba kunamazwe enza amazwe akulowo mkhono engenelisi ukusebenzelana ndawonye.
Lo ube ngu-Sheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso ye-Extreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe exoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Impilo ikhanya iyinto engalungisiswa kukakhulu i-Amerika ngoba i-Amerika yiyo ephethe intambo izihlobo eze-Israel kodwa ngibona ngathi njengoba vele sibe sebathatha nje uhlangothi lwe-Israel so sitsho ukuthi nxa bengumzana uBlinken nozama ukuthi akhulumisane labo abe-Israyeli le-Hamas bengingase kunje awusamanga kuhle esingakwesaba nje ukuthi amanye amazwe ama-Arab ayingenile o-Iran labo-Iraq ingavela ayingenele indaba yamafutha izahlupha ngoba amafutha yasakhwele so uzasihlukuluza-ke kuthi thina lapha e-Afrika.
Yes, kunsukane ezedluleyo sibone iZimbabwe layo ikhuthaza ukuthi kukhomiswane umlotha kulimpi. Ubona ngani iZimbabwe ingaphathiseka njani nxa impi le ingaphanyisa ukuthi iphele kumbe ubunzima obungawela eZimbabwe nxa impi le ingaqhubekela phambili ikhona?
Phela nxaso ukhulala ngaboZimbabwe ngamadlwane ngoba phela iZimbabwe kwayo izele ile nkinga kule ngxabano lokuphoxana phakathi kweqembu elikuthaka eliphikisanayo. Ngikukhuluma nje kodwa singasiyazi ukuthi ngezikhathi zempi sasibambene le-P A O ngoba kwabanye abafana nje ababe besebenza bekufena le-P A O. Nxa iZimbabwe ikhuluma iyazivele isiyame ihlangothini le-Palestine kodwa loma siyakhona kodwa angibona ukuthi ukukhuluma kwethu kunganceda njengoba ngatsho nje ukuthi okuzasethika nokuthi impi yakhona ingathi yakulokhu siya phambili ngoba i-AU siyavele yafaka imizila yathi hatshi akakhulumiswani phinde laba abancindezela abanye laba amajuda abancindezela ama-Arab ePalestine ngaye bayeke labazibuse ibe i-two-state solution. Yikho ngibona ngathi iZimbabwe nayikhuluma inesifiso sokuthi lungisise izinto kabakhulume nabo kuqondane ne-solution ye-two-state solution.
sibona lapha abantu abafayo besiya besengezeleleka kulokubhombana okuqhubekela phambili. Ngokubona kwenu impi le ingaqedwa njani?
Impi le ye abantu bengathi khona njengoba i-Israel ingathi ithwele isikhali eziningi ingaqedwa i-Israel. Kodwa sibe wasithi amaliculture iHamas labo yizibhola laba ngabantu abavele besithi nxa sokukubise kunje bayangena ngiphakathi kwabantu bachathe khonapho nxa sokuthule bazaqalisa futhi kuthi ukuthi ubuhlungu bakhona obusebenzi kwezimpile kubakhulu ukudiliza okuyenze ilizwe leGaza liyana ingazithule kathesi ngikasinje kathesi hhayi kuthi akubaluke kufutha akusela kuthula phakathi kweGaza le-Israel phakathi kwe-Israel ne-West Bank phakathi kwe-Hezbollah ne-Israel akusuke kube lokuthula ukudabula ukuthi siyaphambili sesikhangelele nje ukuthi abantu babelekhubilana manje.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangwe sithi kumele wonke amalunga edala lephalamende lawe-Senate akubandla leli angene imihlangano yonke, hathi lokhu okwethule izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. UChabangu othi ungunobhala jikelele we-CCC wethule umbiko namuhla othi uzaxotshisa bonke abangasoze behambe ephalamende lakumakhansili. Uthi uyakwazi ukuba amalunga e-House of Assembly akavunyelwa ukungena imihlangano edaleleli ayisithupha, kodwa kungehlula lokhu kumele bonke belandele akuchoyo hathi okukachamisa. Ibandla le-CCC lithi uChamisa wenze kahle ukuthi kumiswe amalunga ebandla leli edalele ephalamende kanye lakumakhansili kuze kubiselwe abanye babo abaxotshiswe nguChabangu. Lithi kumele kulungiswe njalo ezokhetho ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube uxoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Lingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinkalo zonke sisecimifula enzima kukho konke lokhu. Ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubaba uChabangu kukho konke lokhu? Nxa lingambonanga kutsho ukuthi lawe uwedwa mele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uChabangu abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani. Kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa ke sitshayo ke siphinde siyezibhedlela saqhubeka lokho kunjani engekho usengezo lokho esihamba sithi Chamisa soke sithi Chamisa lakhathesi
kwalithi nansi indaba khonapho uyamuzwa womlotshi uthi lo muntu yizivuka mpunzana nje lokho
indaba zabo kasizingeni ubona kona ngale beyi-CCC thina sizimele thinahamba sibakhangele siyamawuli kanti sokuhamba njani okwenti kwakubona sokuhamba kancele kanjalo thina okwetu esikwaziyo yikuthi kona simelele ukuthi sibontona kuyazala nkomoni kuyaphetha ngani
mamlotshwa phela lina lithi kule sandla semfeni
kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu ungakukhangela ukuthi amarico zakhona athagethe abantu abanjani ubone nangena umthuli Ncube laphana e-Country Park uye bulawa South nangena umodi uye mavuku ngale Tafara nangena usport sakuphwanya kutsho ukuthi abamele ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-backdoor ngabantu abavele beyizanu and izanu isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesekhule sihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani abo nguye oyenza lokhu mbani ukuthi sisikhangelisa sisithi ngqo ukuthi sithanani siyana isithayizana.
Kunapo ke kolide kutwa isita yini kanje
angazi into naba kuthanda ngabe kona ukuthi nxa bona into zabo zibaphedela bebe befuna ukuba begcona thina into yonke yazi into le isivamile ukuthi bona nxa ungaba lento zabo abazehlilekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzalo into evethi lamuntu esivile lokusebenza lokho usengezo lo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenza la evele from kudala kale sokule picture engakuthumezela yona emelayo uthamisa emelolozeni uAbednego ebebe eme futhi lo mbuso ufuzwayo bethatha ipicture bebonke so namhla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele into yabona le isebejwayele uyakhumbula ivini laphana umakhuphe bengalawo sazwanani basesitsho umakhuphe ngumuntu ezana uphevu ujob sigala laye wathi sephuma efomi mdc 99 bathi ujob sigala sengumuntu ezana uphevu umitre wathi ephuma efoma ipdp wathi ubitre laye sengumuntu ezana uphevu so into zonke vele zilonge ezikungahambelani nalokho abakufunayo bona sefaka izana uphevu phakathi angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi ukuthi nakwesi sikhathi abantu noma lilonke alibone okufana nayo kuyala ngisho even endlini sibili unkosikazi wakho sibili enjani ayokwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela usobeuthi umkahle uthi hayi kuthi uthiavelena asengumfazi wami kona ungumuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxa selibona ngendlela ethiyeneyo bese xasa ulabhela abantu
mamlotho nankoke khonapo
ngaboni ngasolinye bakuduba sonke mangalisayo it happens kuyenzakala njobe sithi ugolide ukuthi ku relationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakho dube ubusivuka sasuthi hayi wena usungwakondlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu sengwakondlovu angithi so mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyikuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sesisebenza nzima ngaka izani isapresa mafuti wena ufuna ukusubverter okufunwa ngabantu lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabunga umuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka kungela ama-resources sisebenza an even political playground sithi sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe ngitsho lesibunywane ephalamenti uvukona ukuthi hayi sesimrecola kuyinto embi kuyaba-affect abantu especially abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu abakho bethi congratulations mama kusasa omunye evukethi hayi lo sengimi ephalamenti akuso buntu lobenziweyo xa kade kungubuntu ubeza kukhuluma kuhle ukuthi hayi ngalezi zizethu sengukhipha
gqiba ngamafutshane kwalapho golide
thina isikushoyotonakabacedelane bodwa into yabo yonke abafuna ukuyenza kodwa bengasifaki phakathi ngababuza nimbuzo yonke leyo abayibuza nayo lingafaki ibizo elenzana uphefu phakathi kuphela yinto nje engiyishoyo amlotshwa yimbuzo emqoka sibili omele ngabe babuzana laye uthi abangu behleli laye emathupha ukuthi kanti ngqondo lapha sokutheni kanti waye lapha singenze ngaloku kwasingenze ngalokhu bengabonisana kuhle bazathola izimpendulo kona ngale kulungisele
kibosunkosikazi wakho engavuka efile ebulewe kuyadingakala ukuthi uyizethe sibhenefekthe ngokufa kwamamalwane so entweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikutrese ukuthi obhenefitha kakhulu ekuhlukulizweni kwabantwana bezimbabwe ngokuba sithele amavoti abo because ikudela ivoti lomntwana ezimbabwe but obhenefitha kakhulu obhenefitha kakhulu
ukuthianiphiwe
voti kwasekuqaleni ngulonga hloniphiwe i-due process kwasekuqaleni you don't
respectzanupiele
amababa elisozayenziwanga kahle ezimbabwe
lapha lizwe usenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-TRC lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokunanzwa kosuku oluqathekisa amalungelo amantwana amantombazana olwe International Day of the Girl Child sigxile kunhlupho ezibhekane lamantombazana ezigoqela ukumithiswa lokwendiswa bese sebancane singakehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla eliphikisayo ele-TRC athi wona akazange ayedale lephalamende namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokutshengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili abokholo lwesikristu ezimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibona ngokudlelana lamanye amazwe ase-Israel Jordan kuzaphathisa ekukhululweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu leHamas. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo nguJabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.